Abantu laba bavele Mexico kuphela kodwa bavela iSouth America yonke. Ingathi indaba emangalisayo ukubuya kwabo baningi sibili kakhulu. Lokhu thine sikujayele sithi idabula ukuchapha umngcele behamba ngenyawo beqonda besiza bezengena ngapha. Ngibona ngathi kule news ezingahambi kuhle khona le emazweni wona lawo akhona. Inews zithi zona iborder ivuliwe ukuthi khona ungafika ubheke uyangena. So ke sebesiza ke ngobuningi babo beminyana khona laphana njengakhathesi bekugodola insuku lezi bekungathi kuyadanisa sibili ngoba abanye bebebonakala besezitridini begodola kakhulu umqando lo odluleyo. Okubangela khona lokhu kuyinto efana nayo nje ukuthi indlala, ukusweleka kwemali, ukuzama ubungcono bempilo kuleli lizwe lase-America. Bayazama labo ukuthi bachaphe beze khona ngapha bachaye idabula ukuze baphilise imuli zabo. Bayabasola kodwa bayabafuna ngoba yibo abantu abasebenzayo bonabo. Yibo abantu abakha imigwaqo, abakha izindlu, abakha imisebenzi yonke le ezima iphethwe yibo bona labo abantu abavelela khona ngale South America.
Abebandla lama-Republican bathi umongameli Joe Biden uyehluleka ukulungisa udaba lolu olwe-immigration, uTrump wayelulungise kahle. Wena uthini ngalokhu?
Udaba lolu kayisilo luka president, lolu daba lwe-Congress ukuthi i-Congress ibe lomthetho ewuqumayo oqondana lama-immigrants ukuthi ama-immigrants aphathwe njani. Ama-immigrants la phakathi, lama-immigrants la ezayo angenayo. Lokho okokuthi uTrump wayilungisa, akulanto ayilungisayo uTrump. Okwenzakalayo kwaba lomthetho wokuthi laba abangenayo babanjwe babuyiselwe eMexico, indaba yabo isasetshenziswa ngayo. So yikho okwenzakalayo, ayisikho ukuthi khonoko kwaba yisolution yokuthi laba abangenayo bangazibangena. Futhi umthetho wakhona uyaphela, angithi uphela kuzona lezi nsuku mbinyanga yonale, uyaphela umthetho lona wokubamba abantu bebanjwa bebuyiselwa eMexico. Yikho okwenza ke nxa umthetho lwana uzophela, laba abavela khonale eMexico lamanye amazwe sebebona ngathi iborder isivuliwe. Kodwa ke eqinisweni ukuthi akula lutho uTrump alwenzayo ngoba yena wahle wabathethisa esangena embusweni ukuthi abaMexican abantu abadila ama-drugs, abantu ababulala abantu abanjani.